uluka isahluko sechumi. Emva kwalokhu inkosi yamisa abanye abangamachumi ayisikhombisa. Yabathuma ngababili ngaphambi kwayo emizini lasendaweni zonke ebiza kuya kuzo yona. Yathi kubo,
ukuvuna kukhulu, kodwa izisebenzi zingcosana. Ngakho ke celani enkosini yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ekuvuneni kwayo. Hambani, ngiyalithuma linjengezimvu phakathi kwempisi. Lingaphathi umxhaka, lasikhwama, lamanyathelo, lingabingeleli muntu endleleni. La kuyiphi indlu elingena kuyo, qalani lithi ukuthula kakube kulindlu. Kuza kuthi uba kukhona lapho indodana yokuthula, ukuthula kwenu kuhlale phezu kwayo. Kodwa uba kungenjalo, kuza kubuyela kini. Hlalani kuleyo ndlu, lidle, linathe abalipha khona, ngoba isisebenzi sifanele umvuso waso. Linganqumi lezi ndlu. La kuphi umuzi elingena kuwo, balamukele. Dlanini okubekwa phambi kwenu. Lisilise abagulayo abakuwo. Lithi kubo, umbuso kaNkulunkulu ususondele kini. Kodwa la kuphi umuzi elingena kuwo, bangalamukele. Phumelani endleleni zawo lithi, lo thuli lomuzi wenu olunamathele enyaweni zethu siyaluthintithela kini. Kodwa ke yazini lokhu ukuthi umbuso kaNkulunkulu ususondele. Ngithi kini, kuza kuba ngcono kwabaseSodoma ngalolo suku kula kulowo muzi. Maye kuwe Khorazini, maye kuwe Bethsaida, ngoba uba kwakwenziwe eThire leSidoni imisebenzi yamandla enziwe kini, ngabe kade baphenduka bahlala ngamasaka emlotheni. Kodwa kuza kuba ngcono kwabaseThire leSidoni ekuthonisisweni kulakini. Lawe Kaphenawumu, uza kuphakanyiselwa ezulwini na? Hhayi, uza kwehliselwa endaweni yabafileyo. Olizwayo lina, uyangizwa mina. Olalayo lina, uyangala mina. Ongalayo mina, uyamala ongithumileyo.
Babuyake abangamashumi ayisikhombisa ngokuthokoza besithi,
Nkosi, labo moya ababi bayasithobela ngebizo lakho.
Wathi kibo,
ngabona uSathane enjengombane esiwa ezulwini. Khangelani, ngilinikile amandla okunyathela inyoka lofezela, nokunyathela amandla wonke esitha, kaliyi kulinywaza lutho. Lingathokozi ngalokho okokuthi omoya bayalithobela, kodwa thokozani ngokuthi amabizo enu alotshiwe ezulwini.
Ngaleso sikhathi wathokoza ngomoya ongcwele, wathi,
ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu lomhlaba, ngoba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo labaqedisisayo. Wakwambulela izingane. Yebo Baba, ngoba kwaba kuhle kuwe ukuba kube njalo. Konke ngikunikelwe nguBaba, ngakho owaziyo ukuthi indodana ingubani kuphela uyise, lokuthi uyise ungubani kuphela indodana, lalowo indodana ethanda ukumambulela yena.
Wasephendukela kubafundi bebodwa wathi,
abusisiwe amehlo abona elikubonayo, ngoba ngithi kini, banengi abaprofeti namakhosi ababethanda ukubona elikubonayo, kodwa kabakubonanga, lokuzwa elikuzwayo kabakuzwanga.
Wase kusukuma isazumlayo simlinga sisithi,
Mfundisi, ngiza kwenzani ukuze ngidle ilifa lokuphila okungapheliyo na?
Wathi kuso,
kulotshweni emlayweni, ufunda kanjani na?
Saphendula sathi,
wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langamandla akho wonke, langengqondo yakho yonke, lomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena.
Wathi kuso,
uphendule kuhle, yenza lokho uzakuphila.
Kodwa yena ethanda ukuzilungisa wathi kuJesu,
umakhelwane wami ungubani na?
UJesu waphendula wathi,
umuntu othile wehla evela eJerusalema esiya eJericho, watheleka phakathi kwabaphangi abamhlubula impahla, bamtshaya, basuka bahamba bamtshiya ephosukufi. Umpristi othile waqabuka esehla ngaleyo ndlela, wathi embona wanqweda, wedlula eceleni. Kwaba njalo lomlevi, efika kuleyo ndawo embona wanqweda, wadlula eceleni. Kodwa umSamaria othile owayesendleleni wafika kuye, kwathi embona wamhawukela. Waya kuye, wabopha amanxeba akhe, ewathela amagcobo lewayini. Wamkhwelisa enyamazaneni yakhe, wamusa endlini yezihambi, wamlondoloza. Ngakusasa wakhupha inhlamvu ezimbili zemali, wazinika umninindlu, esithi, umlondolozi, uba uchitha okudlula lokho, ngiza kubuyisela kuwe ekubuyeni kwakho. Kambe nguphi ngokubona kwakho kulaba abathathu owaba umakhelwane wakhe owatheleka phakathi kwabaphangi na?
Wathi,
ngulowo owamenzela isihawu.
Wasesithi kuye uJesu,
hamba wenze njalo lawe.
Wathi ekuhambeni kwakhe wangena emzini othile, owesifazana othiwa nguMatha, wamamukela endlini yakhe. Wayelodade wabo othiwa nguMaria, owahlala ngasenyaweni zenkosi, walizwa ilizwi layo. Kodwa uMatha wakhathazeka ngokusebenza okunengi, weza kuye wathi,
Nkosi, kawukhathaleli ukuthi udade wethu ungijile ukusebenza ngedwa na, ake umtshele ukuba angisize.
Kodwa inkosi yamphendula yathi,
Matha, Matha, uyaphisekela izinto, ukhathazeke ngokunengi. Kodwa yinye into edingekayo. UMaria ukhethile isabelo esihle angayikwamuka sona.